Umkhankaso uqhubeka usiya phambili kuhle kakhulu. Lanxa ibandla lezanu PF livele lisenza khonoko okuvele kujayelekile evillage alikukwenza ukuba lizame ukuba lithusele abantu, lizame ukuba lithenge abantu ngezinye izinto ezithize ezivele zingelani lekusasa yabantu. Bathenga abantu ngomumbu, bathenga abantu ngokudla, bathenga nje abantu ngento nje ezincane ezinye ezishiyeneyo ezingelani lekusasa yabo. Kodwa thina njengebandla le-CCC elikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa silapha eMathebeni South, siqhubeka sitshela abantu belibulilima into ezabanika ikusasa, siqhubeka sibatshela sibathembisa ithemba lokuba ma bevotela leli bandla ikusasa yebulilima izabangcono, ikusasa yeZimbabwe izabangcono nje jikelele. Akukabi lokunye nje okuthize okukhona mhlawumbe esingathi kuyasimisa ukukhankasa, sikhankasa ngendlela ekhululekileyo kwakhathesi sitshela abantu iqiniso.
Ungasitshela ukuthi amalunga ebandla lenu ancintisayo akhethwa njani?
Msakazi, thina njengebandla le-CCC silendlela entsha yokwenza izinto, mhlawumbe indlela ehlukile ngendlela esasisenza ngayo seselibandla esasilibiza ukuthi si-MDC. Okwakulezi nsuku sikhuluma ngento esithi yi-community candidate, umuntu ofuna ukumela ibandla lethu le-CCC asomuntu mhlawumbe kuphela oyabe ungumuntu owaziwayo ebandleni kumbe kuma structures kumbe kumalunga ebandla, ngumuntu oyabe emele isigaba ikosithi community candidate. Leso sigaba afisa ukusimela kumbe ngumP kumbe ngumcouncil kufuze abe ngumuntu wabantu, yikho okuqakathekileyo. Njalo la ma candidates sawakhetha sisebenzisa leyo criteria kumbe leyo ndlela ukuba abe ngumuntu wabantu, abe ngumuntu osuka ebantwini. Abanye balaba bantu ngabantu abavele besebenza ezigabeni besenza intuthuko kulomama ongukandidate wethu kaward 16. Ngumama ovele esuka ebantwini, ovele phatheke endaweni zentuthuko esigabeni, ovele engumuntu owaziwayo esigabeni. Kulobaba uEphrem Moyo laye ovele ungumfundisi esigabeni, uvele ngumuntu wabantu, umuntu othandwa ngabantu, umuntu ohlonitshwa ngabantu. Bonke ubaba babili ngoEphrem Moyo ngabantu abathandwa ngabantu esigabeni, ngelani lokuba bebevele bengabantu abasebandleni bebalezikhundla thize abazibambile ebandleni. Siye ebantwini sayabuza abantu ukuthi kati lina livele lingabantu bakaward 1, bakaward 14, loward 16, lifuna ukuthi ubani uzibani abe ngukandidenti kakhansela. Ikwesikwenzileyo msakazi.
Ikhona yini inkokheli emqoka efana lomongameli webandla ezafika khona ngapho ukuzophathisa ukukhankasa?
Ubukhokheli silabo, ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli be-CCC lapha kwelemandebeleni nobukhokheli belizwe lonke jikelele. Silobaba u-Vice President u-Professor Walisman Ncube esileqiniso ukuba emalangeni amalutshwana azayo uzafinyelela njengomuntu ovele eseduzane, afinyelele ebulilima, ayekukhuluma labantu, abakhuthaze ukuba bavotele ama-candidates awe-CCC lapha ebulilima kulawa mawadi ancintisa ubukhansela. So ubukhokheli kukhona asonto esingamhlawumbe esingayithandabuza mbe singayicabangela. Silabo ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzafike bukhulume imeseji yethu esilayo njengeparty mbe njengenhlanganiso imovement ye-CCC ukuba sithembisane uyiphi umehluko esizawudala masiqathanisa lomzamo mbe lokwenza kwezanu PF.